Ya so kanya peribula waya kona sambila lejitungiza ngoba ama results ejitungiza angaweza kodwa kuzahluphuthi abantu bawakholwe ye kungenzekala ukuthi njengoba kuthiwa khona ama-sector amaningi ayavalwa koBulawayo abantu baphela abantwana abaningi kwedlula abantu abadala abaningi bakhona bengabebengena imigwaqo besiya eGoli kodwa nje ngoba isitshenti besithe ngxenye abantu bakhona bazaba baningi kwedlula ababesi
kungatshengisani ukuthi iMashonaland leMatabeleland indaba yona ikhanya isiba labantu abalutshwana iyisigaba sonke nje
asinesi khona akula sandla esepolitics esidlalayo lapha ngoba phela anthu siyazi ukuthi iMDC amaMDC owabili vele bona baziwa beqinise izandla zabo umkhankaso weMathebeleland kungenzakala kodwa sina sima sithi khona ama officials ezimstates ama professional engxenye kungahambela la khona konje bengikutsha nje ukuthi abantu beMathebeleland bavama ukuthi kungavele kube lokhu okuhlupho oncane baqonda eGoli ngoba ungaziwe emakhaya angeqiniso uyabona ukuthi vele abantu abasekho abantu abaningi abanye babhubha abanye bahamba kodwa nxa abantu vele behlupheka bonke eZimbabwe kungani kuqondane labantu beMathebeleland kuphela abanye abangapha eMashonaland bengaye eGoli yiyo umbuzo ongaba khona wona
ye i-census le iyakhomba njalo ukubana kulabo baba abaningi ukwedlula omama lokhu ungavumelana lakho yini
ha lokho sokukhanya ngathi inombo lezi njalo zizahlupha ngoba loba kuthiwa khona umkhuhlane ogciwane le-AIDS lwana luthatha obaba abaningi futhi singaze sibone ukuthi abantu abaningi abaphuma besiyadinga imisebenzi yeGoli ngobaba la mankazana vele bona mthetho wawo vele baningi yiwo ama-statistics inombo lezi izenza ukuthi fani kube le audit ukubonakala ukuthi ama stats akhona aqinisile yini njengoba vele sina vele sikhala sikhuluma ngakho futhi omama baningi kudlula obaba